Ngiyajabula nje ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngihlanganyele lamazwe amaningi awe-Afrika ukuxoxisana ngokuphumelela ngentuthuko ye-Afrika. Into engijabulisayo ngomhlangano lo esilawo yikuthi kukhanya baqakathekisa ukuthi sokumele sithinthe indlela esebenza ngayo. Itimu nxa uyikhangelile bathe khona a decade to deliver a transformed and prosperous Africa. So basibuka i-10 years lezo zilandelayo ukuthi guys sokumele siguqule indlela esebenza ngakhona, siguqule indlela esikhuluma ngakhona ukubana senelise ukuthi singakhulumi kuphela but si-implemente konke lokho esikhuluma ngakhona.
Kukhona na osekuqanjiwe okuqakathekile okumayelana ngokuthuthukiswa komnotho kweleZimbabwe njalo ukuthuthukiswa kwabantu abasakhulayo?
Alright, into ekhona abantu abalokhu beyiqakathekisa, I think ikhulunywa njalo nge-regional director no-representative we-UNESCO uProfessor Hubert Gisgen. Uthe khona kumele sikhande ukuqakatheka kwe-science, technology and innovation ngoba kumele siguqule indlela abadala abasebenza ngakhona. Sinanzelela ukuthi science and technology is the only way to go forward in terms of ukuthuthukisa amazwe ethu.
Ubona ngani kukhona okuzaphuma emhlanganweni lo okulakho ukuthuthukisa abasha kweleZimbabwe?
Inkalakatha Mike ukuthi abantu banike indlela zokuthi bathuthukise because ukukhalaza okuningi engikuzwayo vele ebantwini abathi indaba yemali.